Amakhansilala athi inhloso yabo yokusebenzisana lekhansili lezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezitshiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla leCitizens Coalition for Change, unkosikazi Nolia Gumede, uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba kufundisa intsha yesifazane ngokuqakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe ngizinika isikhathi sami ukuthi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha, especially olungamankazana. Sengibuya kubomama. Omama abaningi khanya ingani siqala sihlala singabantu esicelayo kubobaba. Kanti-ke lathi sile zandla, sile ngqondo, ngikhangelele ukuthi siqhube umsebenzi lo wokuncedisa omama ukwenza imisebenzi yezandla.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongene ngohlangothi lwabomama i-Women's Quarter esigabeni seChisuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela.
Ingenale khonokho ukubana sikhuthazane singomama, siyenzelwe, sithole, sincedisane ngokuthola ama-project, sizenzele okwethu, sitshiye lokhana ukuhlala singabantu abamabhegazi kubobaba, sihlala singabacelile izikhwama zabobaba zinzima ukuthi zize zivuleke. So nxa singomama sesizimele thina sodwa, siyenelisa lathi ukuthi sizifundisele thina abantwana.
Wezentuthuko egoqela uZulu wonke jikelele kuzigaba zonke lezi, umnumzana Page Africa Ncube ongene ubukhansela lobu ngaphansi kwebandla leZanu PF uthembisa ukwakha amadibha kanye lekilinika eMashake.
Abantu bakithi esikanda kubiwodi kakulakha abalaclinic, otherwise nxa siyabe sikhangelela upresident ekhuluma esithi leaving no person behind, umuntu kungabe lo muntu osalele emuva, kusho ukuthi thina sisalele emuva ngoba iward yethu ayilaclinic. So yinto yakuqala engiyabe ngiyenza ilisa ukuthi ibe khona. Okwesibili, idibha lakithi lifile, ngizalisa ukuthi idibha libe lamasola, kufa kwamajojo, konke kwenziwe ngendlela e-right.
Umnumzana Bonginkosi Moyo omele isigaba seShidobe ward uthi phezu kwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa yokuguquka komkhathi, i-climate change, wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kuSidobe ward ihlupho lwendlala, number one, lo hlupho lokuthi abantwana abaningi abasebenzi. So ngombono wami ngithi mina nxa ngabe kusenza sithole amanzi inkalakatha siyakwanisa ukulima continuous, loba ebusika loba ngesikhathi sezulu, ukuthi kulinywe ukuze siqoshe indlala, then labantwana basebethole imisebenzi ngenxa yokulima.
Kodwa ozamela ikaChechete ward ekubandla le-MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu. Ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno.
Sesisuka edabeni lwama-promises kade siwayenza ebantwini, sesisiya ku-reality, ongangokuthi sesisayenza izinto kumbe sesiya ku-action.
Isiphathamandla sekhansili le umnumzana Phindile Ncube utshelela umsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakhansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uJohn bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha kumbeni abadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kakhansila ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa-ke ukuthi senze ama-committees ethu, ikhansili besiqalisa ukusebenza.
Kunani lamakhansila la iningi labo lidabuka kubandla leZanu PF lele-CCC, kuthi oyedwa edabuka kubandla le-MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo. Women's Quarter abayisithupha bakhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neManhanga Khama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Force ngingunokuthaba Dlamini.